idolobho lakoBulawayo lilabantu abafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lePhalamende abangaphezu kwamakhulu amabili i-200 kodwa kulezihlalo ezilithumi lambili kuphela i-12. Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukuthulisela okukhona kuyasolisa. Umnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi ukungakhankasi lokhu kuyabasolisa. Uthi kukhankasa amabandla amadala anjenge-MDC kanye leLezanu PF. Kodwa lawo mabandla awatshengiseli idlabuzane. UNdlovu uthi ekhaya lapho avela khona amabandla amatsha abawafunayo awabonakali.
Ukuthi abantu abakhankasa ibona babakudala esibazi njengamaphathi abusayo. Lalona lele liseduze lincintisa kodwa lamanye amaphathi esiyabe siwafunda ngene awakhanyi. Awakhampeni, bakhampeni asibazwela khatshana. Abanye sibazwele koBulawayo thina singabantu bemakhaya. Ukuthi sibabone siphunguze ukuthiwa kulo mtonje, lonje, kuphelele khonapho. Kodwa ukhetho sibona luyasondela ngelanga ngelanga.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Thalitha Sibanda uthi lapho asuka khona kulabantu abafuna ukuncintisa abangamachumi amabili kodwa ababonakali ethi kukhankasa abantu ababili kuphela.
Into emangalisayo ukuthi abantu abafuna ukuvotela kabakhanyi bangu-22 kodwa ukuthi benzani abakhanya ngabe-MDC labezanu. So ukuthi kanti ukhetho lwakhona lunjani ngoba solufikile 20 mhlaka 30 lokhu bengakabi kungabonakali kulokhu kuma abantu ababili abakhuluma kuradio kuphela. Manje kuzahamba njani? Asikwazi ukuthi kwenzakala njani. Njalo sifuna ukubona into ezicacayo, sifuna ukubona kukhanye sibili ukuthi kwenzakalani. Siza ubuhlungu nxa siphonga ukubona abantu bengakhanyi ukuthi benzani.
Umnumzana Abel Moyo isakhamuzi sakoBulawayo uthi inani labantu abafuna ukuba ngamalunga edale lePhalamende liningi kakhulu njalo usola ukuthi kungani abanye bazophambanisa ukhetho.
Singakhangela ukuthi ama-candidates avele khona ayi-212 esikubuzayo thina ukuthi nxa kuya kukhanya kuyizanu PF le-MDC Alliance kuphela abayibo abahamba becampaigna laba abanye balandeni vele aso bantu ababezophambanisa nje.
Ukuthulisela ukukhona endaweni zeMathebeleland kwenza uZulu asole ukuthi iningi labancintisayo ngabazophambanisa ukhetho. Enyangeni edluleyo, uphenyo olwenziwa ngabe Afrobarometer lwaveza ukuthi amabandla amaningi amatsha awaziwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.